eminyakeni edlule bekumuntu nendlela thizeni ethiyeneyenza abantu bekukhuthalela ukunikeza igazi bekutshela kakhulu ngendlela yokuthi bebekhangelele labo ukuthi baphathise ngendlela abangaphathisa ngayo. Kodwa ngokuya kweminyaka lezinsuku lembambeko thizeni lenguquko nje maybe engathi mina ukuguquka komkhathi lezimo lentsha abantu bendlela banamhlanje abazwafani ngalezo zizathu bangcame okunye okokuphathisana ngabakukhuthaleli kangako ngoba iningi labo uzwa umuntu nganginikezile ngithola mina.
Abanye bacabangela ukuthi inani leli liyehla ngenxa yokuthi abantu abafundiswa ngokuqakatheka okokupha igazi.
Usuku ngosuku alikho usuku oluphuma kile jona singangenanga emphakathini sikhankasela igazi. Silikhankasela ngezimpilo, silikhankasela echatshalazini, silikhankasela emsakazweni, silikhankasela ebulenjini. La kwezinye izindawo nje lapho singathi sihlelile khona sisebenzisa amaphetshana abelethwe imiyalezo engena ubukhokheli bezigaba njalokhu. Kangakanani-ke kuyukuthi abantu ngobuningi babo mangithi ngiyachwayisisa babaziniki thuba elokuthi bafinyelele bona ngokwabo ezindaweni zalapho. Ayisikho ukuthi-ke abalalwazi, ulwazi balale ngobuningi babo.
Umbiko wenu elihamba lawo ebantwini ngokuthini?
Umbiko ethi uphetheyo ngobika ukubana izandla zinjani ziyagezana ngoba awusuke wazi ukuthi zethihlekela kuphi. Njalo ukupha kuyisipho nenhliziyo enhle sibusisiwe esiphayo kule samukelayo kathi siphinde sibalayele nokuthi okwempilakahle yabo ukuze behlezi belomba igazi ngendlela ebalulekileyo kumele benzeni ukuziphatha kwabo ukudla abakudlayo kanti-ke kokokunye ukuze iy'nzuzo zakhona ukunikeza igazi ngeziphi. Andibana kube njalo yiphi imikhuhlane eyabe ihlelele ihlelisiswa okumele bayigweme ukwenzela ukuthi bangaze beyehluleka ukunikeza leli gazi. Kanti-ke kokokunye phezu kwenzuzo zegazi kuvele kubalulekile ukuthi sinakekelane ngendlela yokuvikela isizwe sethu ekutheni singaze saphethuluzwa izindingeko nenhlelo ezezike ngazingavikeleka ngokuthi igazi leli liphile. Ilizwi liyafika balamukela ngendlela ezifanayo ezijiyeneyo kangangokuba nje umfundisi kwathunyayelwa lokho esisazalwayo sesize simpunga namhlanje. Kodwa-ke ukuphenduka kwakhona abantu hhayi intamusikikhulu inhlokwami